Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umzana umhlonishi Job Skala akasenelisanga ukuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucajangela ukuthi uthandiswe emasiko. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonishi Skala unga.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba namhlanje komsekeli kamgcini sihlalo webandla labo umnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
Ikhansile yakobulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-Trade Fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lo nyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba ngomsekeli kamgcini sihlalo webandla labo umnumzana Job Sikhala ongumeli wezengeza West edalela ePhalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Hlangothi lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba umnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of his constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokho kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngapi. Njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba e-Magistrate Court lapha eHarare eRotenro. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho. Kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuchisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba emashingo.
Umnumzana umhlonishi Job Sikhala akasenelisanga ukuya lapha. amagqwetha abuyile ebethenjiswa ukuthi uzabuya kodwa okwamanje asikaqinisi ukuthi ungaphi so sokucatshangela ukuthi uthanjiswe emasinto so laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonitshi usikhala ungaphi bazondile bafisa ukuthini kube le justice ngakho-ke njenge-MDC thina siyawuxhotoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosi ethu khanga ngathi ipolitics sesesiqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandisa kuhle uJob Sikhala, Job Sikhala akulanto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo ubekhuluma laye njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduku eziningi akula fueli akula magesi xa uhulumente akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social goods kumbe nxa uhulumente wangena ngokudlamudlamu watshintsha ama-elections kulelungelo lokuthi uhulumente onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka
lokutenda imatshinja nefungana kwamaita pano kuratidza kuti solidarity sekutara kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokeli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBhikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ethi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu owe-Mine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli se-ZITF uNkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entra 2019 izaba khona kuviki elizayo, izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kontuthu ziyathunqa kobulawayo kuphela. Indikimba yombukiso lowo iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lowemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhla ka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kulemihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhanyelele ukuthi kuzaba kulombukiso wabo mama Women in Mining Conference, lombukiso okhangelane ontanga Youth in Mining Conference, kanye lombukiso omkhulu esithi Main Miner Conference, lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-TradeFair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, ende siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho, abagoqela labo abavela e-China, e-Kenya, e-South Africa, e-South Korea kanye le-Zambia.
Embukisweni walonyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa owe-Women in Mining, owe-Mine Conference, le-Youth in Mining, obusugqitshwa ngomdlalo we-golf ebulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe kansile yakobulawayo bathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sosingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini inketha ingubo yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili okuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa wempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi namuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system i-stabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megalitres, nanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megalitres. Lokhu sokwenza ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion le Magwegwe reservoir esingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzele njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding, ngoba umsebenzi esiwenzayo e-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloke siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo legetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi, ngoba impompi zethu ngiyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwane. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapha esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. Siyaxolisa izakhamizi ngoba ama-bowsers imota lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama-bowsers lawa futhi lawa asesebenza ama-shift ukuthi they are working even ebusuku ukuhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzelele ukuthi amanye ama-boreholes akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. So nxa amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi nsuku amagetsi ahamba, kutsho ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esikucelayo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi. Kule ndawo lapha abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasibisela emuva ngoba kufanele sihambe siye-repair okwakuqala. Njalo nxa sikuvandalize kutsho ukuthi ilokishi yonke ayisathole amanzi. So ezinye iindawo sezi-affekthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga ubulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi impilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lowo phathwe ngendlela iphambili kakhulu njalo ephezulu njalo sizame ukuqeda masinya.
Loko ke ngunkosikazi Nesi Sampo for isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yeBulawayo Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingela manzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangilani bakhulu babhena into abayifunayo kumbeke into eyifuna ukuthi angacokozeli. Kodwa engikwazi ukuthi mina izikolo zisaplayiwe ngamanzi lamuhla ekuseni. Namakliniki asaplayiwe, private or council schools asaplayiwe ngamanzi lamuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini? Kuyini okwenze batsho njalo? Insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Izikolo bese zisaplaywa ngamanzi kudala ngoba especially iPhumla South ilezikolo eziyi-3 ezingazi-3 I-council vele iyasaplaya at least ama-things abo abanawo esikolo amajojo abo. Namanzi all the time.
Abantu bona amanzi bawathatha ngapi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esanda kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe. Kodwa engikwazi ukuthi nxa kulungiswa vele ilayini yaba khona from usuka kwele naphana kuza kuhlambe hambe ijana kusuke kuphele ka-1. Angase bevula kusuke bavule ka-1 yonke indawo ka-1. Kuyaqedwa amanye ama-5 ayifuna bavule emhlambe ijana ukuthi abaza khava indawo yonke. Namuhla bavulile and i-part of Phumla South silawo amanzi kathesi. Khabe sini khumukhuma sofimile layini manje beyibhawuzi zesefu. Ye, kathi nimile la izakamise layini. Mele ukuthi izizosaplaya ngamanzi kathesi ibhawuzi sisukile. Ethatha khona amanzi isizi. Ya, iniduwe leyo ukuthi bazapheka late but iqiniso ukuthi okunye angithi. Na amanzi esebuyile, people will be better. It's better off than ukuthi amanzi ngaba ngabi khona total. Kuzona la ukuthi azabambana ingxenye zafika endaweni yakhona mpe ephezulu. Ndiwana lapho esibe khona engekho. Kase sicela ukuthi ibhawuzi izwasisi. Part of it engelengela amanzi.
Lithemba ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini?
Once criteria ngiphela ngoba ukhina ngisho service lokuyana is no move to be better thing. Ngibona kuyabo sokwehla kuyakwethu ukuthi bathi ngabe criteria ngibe ngcono ngizaba ngcono. Ngoba kuzo kuza iza le pressure ebantwini nakuma pose akhona just kuza easy pressure nale.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi okokudla okokupheka lokunye?
Ukuthi upheli bajebele nanto yobathengzismart ngeke ngisho ukuthi ngingakompromisa kangako. Abantu bantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo mazogeza bazabantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyilet. So kukhona kuba uhlungu nje ukuthi usubeka amanzi oflasha but kodwa nga ulodube elizweni uma ube lodube ukuthi luthile luza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hayi ke ngizokunomehluko ngoba umuntu umehluko nje mhlawumbe umehluko onto abantu ayinto yamhlawumbe utshwane kulakula njani kulakula ngesandi last week. Umehluko ukhona silinga ubona.
Lo ngu-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhumla South bexoxa ecingweni ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje, kuhlelo Diaspora Forum, sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuchiye kubulalise abantu abangamachumi amabili nantathu abagoqela abesifazana abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni seHela zibika ukuba laba bantu babulewe kuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emdlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba yeWorld Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni leNew York. Abantu befolile emigwaqweni yeManhattan bephethe amaflag. Umeya Bill de Blasio weNew York kanye losibalukhulu wesabelo uGovernor Andrew Cuomo bebekhona labo. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla silomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwelebhilithani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lo mkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo ebhilithani. Umnumzana Dube uchasisele umuntu ngamile inkomo weStudio 7 okuningi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo babunkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona esingabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho lapheche yakwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angiyekho eduzane lasekhaya okuhlangele ukuthi sekusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelananga lendawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sikuhlongoze sikwenze kube into eqhakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesisho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa uthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa ubusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini eyokulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu babunkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula okutshona okungakanani andubani ukuthi bafake unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumela enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza labo babe lentshukutshu. Kodwa ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethola ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into kulahleka ulimi kulahleka amasiko kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngapi ufana lo muntu ufana lembewu elahlekileyo. Ingakho nje sikuthatha kube into eqhakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu nje lo uthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babe kwazi ukuthi la kusasa noma bavuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingapi njalo bangabantu abanjani la bavela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini. Kodwa ke nxa singatshengisela ukuthi thina silothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebentwaneni kuza kwehla ngokuba njalo.
Uzulu ungamtshela wapha amazwi Dube?
Engabatshela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisitsho nje simema abantu ukuthi sondelani abantu bakithi sizohlanganyela kulomcimbi oqhakathekile kakhulu ukuthi ngumcimbi othwa yibukalanga gathering kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo abantu bebukalanga noma bavela kuziphi indimi noma noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu thiwa ngabakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla okunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuzoba kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu so kuqhakathikile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi ukuthi abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazoba kwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani abantu bakanye kwedu sedzelani mose hubagulu helelela swika musibwilile hule api mubwilile hule ndiyana no mumusi la chikalanga chenyu antubona kuti uyapono akatongomuka mangwana na akatongono hoha lukuta gomwenu esiya kukwelukuta kupfukikwa nembudzi ngati milikeni vakalanga tisingagwe tisingatuke hama dzedu tisingatuke vataka vakidzana navo yelo hubagulu la swika tova tiri kulidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasengakene makasenga semedzenyikene makasengani vuyani tihatoo kwatiri tose ntili pantuzwe vukalanga nehuva lebukalanga gathering tiboka kwazvo kwazvo
lowa umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBelitane abenhlanganiso zamakhopha ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi kusabalaliswe ulwazi lwemsebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhulu likhulelekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhlaka 6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso ye-National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe umnumzana Tapiwa Mfurutsa uthi lokhe kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abathisizwa ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kuma cooperative ezindlu behle besabe
so I believe
kodwa nibona ukuthi abantu kumele befunde bezisise ngama cooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela kulama cooperative okulima okulondoloza imali loku ekweledisana lawe zemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi
uqhubeka ethi abasakhulayo beZimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaqiqana ngendlela enhle ukusungula ama cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo lilamalunga angasho lutho angafika kuchumi nje kuphela. Kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enengi.
Amanye ama cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle kutsho umnumzana Tendai Matienga umqondisi wekophe enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful especially with regards to SACCOs like in our case.
Siphathisa amalunga ethu afika kunkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2500 esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esid savings sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayike sikata savume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.